Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 kuNcwabakazi 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Esingathi uyaprioritize indaba yendlala.
Isigodlo someli weJapan elaseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abasahlaselwe yindlala.
So ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama-raw materials nangale Botswana.
Ele Botswana selihlola abangena elizweni lele umkhuhlane we-mpox ukwenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba namhla uzakwamukela isicelo sebandla le-Democratic Party ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigodlo someli weJapan leseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abahlaselwe yindlala. Ukudla okwamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa yirayisi lesisindo samathani azinkulungwane phose ezimbili 1760 tons okuvele eChina. Umnangagwa ubonge uhulumende weChina ngalolu sizo wathi akula muntu ozakufa ngendlala. Usizo lweJapan ngole mali edlula isigidi samadola eMelika i-$1.4 million, imali le iphiwe inhlanganiso ye-World Food Program ethi izaphathisa abantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 26,000. Uhulumende uthi abantu ababhekane le ndlala eZimbabwe bayizigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million, kukanti njalo kufuneka imali edlula amabhiliyoni eMelika amathathu $3.3 billion eyokubathengela ukudla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Community Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Njengalokhu indlala yabekwa yaba yingxaki yesizwe, kuyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Esingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka. Abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiyakwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo esingathi ngama-feeding programs, ngokubana abantwana abaningi sebeqalile ukuphuma ezikolo esingathi ngesilungu ama-dropouts, sesiba maningi ngendaba zendlala. Khumbula ukuthi emaphandleni abantwana bahamba imanga emide besiya ezikolo, ngakho-ke kuba nzima ukuthi benelise ukumelana laleyo mango ngapha esiswini kukhala ibhunga yeza. Uyasweleka njalo ukuthi uhulumende abone ukuthi ukudla akuphiwa ngezombangazwe ukuthi ubani ukuliphi ibandla, ubani ukuliphi ibandla. Asebenze lenhlanganiso esizimele zodwa ukuthi zimonithe kumbe zikhangele ukuthi akulabo nginimbane ekupheni ukudla. Kuyadingeka njalo ukuthi aqongise isicelo sakhe, esebenze ndawonye lenhlanganiso ez ezizimele zodwa esingathi ngama NGOs ama humanitarian organizations ukuthi ancedise abantu bathole ukudla njalo enze imithetho yakhe ingabi lukhuni ekuthini lezo nhlanganiso zisebenze ekutholiseni abantu ukudla.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 eselubane.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso ebona ukuthengisa kwegwayi e-Tobacco Industries Marketing Board ithi lo nyaka bathengise igwayi elidlula isilinganiso ebesikhangelelwe ngeleZimbabwe. Ithele Zimbabwe lalicabanga ukuba lizathengisa igwayi lonyaka elesindo samakilograms edlula kancane ezigidi ezingamakhulu amabili lamachumi amahlano, 235 million kilograms. Okwamanje selithengise igwayi eliyisilinganiso samakilogram adlula kancane okwakukhangelelwe i-237 million kgs. Akwaziwa ukuba igwayi leli lizalethela eleZimbabwe imali enganani lonyaka, nyaka nekutholakale imali edlula ibhiliyon i-$1.2 billion. EleZimbabwe lithengisela igwayi amazwe agoqela eleChina, United Arab Emirates, Indonesia, South Africa kanye lomanyano wezwekazi le-Europe or European Union. Ele eBotswana selihlola abangena elizweni lelo umkhuhlane we-mpox ukwenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla etshiyeneyo bathi lokho kulakho ukuphazamisa amabhizimusi abo. Intetho lezindaba e-Studio 7 umqondisi Dube zethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele-Botswana.
Ele Botswana ngomvulo lisungule uhlelo lokuhlola isihambi ezingena elizweni ukuze libe lesiqiniseko sokuthabala umkhuhlane osubhahile owe-mpox. Umkhuhlane lo umemetheke kakhulu kwele Democratic Republic of Congo njalo usubulela abantu abathathu kwele South Africa. Abantu abaningi bathithibele besithi uma ungahlelwanga kuhle ulakho ukumemetheka emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngalokho umphathintambo wezempilakahle kwele Botswana uDokotela Edwin Tikoloti uthi bonke abangena elizweni bazahlolwa emngceleni.
Though we have not recorded any case of monkeypox in Botswana.
Noma singakabhalisi umuntu olomkhuhlane we-mpox, sesiqinisile ukuhlolwa kwabangena emngceleni kanye labafikela egcekeni lendizamchina.
Okhokhela ugatsha olubona ezempilakahle kaZulu oleBotswana Public Health Institute uDokotela Thebeyami Matseka uthi isihambi emngceleni labafikela emagcekeni endizamchina bazaphendula imibuzo ethile.
Ukuhlola abantu abangenayo uzabona bephiwa amaphepha lapho abazaphendula khona imibuzo ngesimo sabo.
Amanye amazwe emhlubulweni wangezansi kwezikazi le-Afrika okugoqelela eZimbabwe lawo akhangelelwe ukuthi afake imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwe-mpox. Umkhuhlane lo usulethe ungahlaliseki okwabonakala ngesikhathi esanda kudlula kuze kuqhamuke igciwane le-COVID-19. Lokhu kulakho ukuphazamisa ezamabhizimusi kanye lokwehla kwenani lezethekeli. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ye-Southern African Development Community Business Council Tourism Alliance, Mnumzana Chifiwa Chivengwa, utshele i-Studio 7 ukuthi abaqhuqi kangako ukuthi i-mpox ingaphazamisa ibhizimusi.
The message is quite simple. We are open for business. We'll continue to be open for business. The situation is
umlayezo wethu ulula. Sivulile kwezamabhizimusi njalo sizaqhubeka sivulile isimo siyalawuleka.
Kodwa okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, Mnumzana Michael Ndweni uthi mpox ilakho ukuphazamisa ibhizimusi.
Ya, so ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama raw materials khona ngale Botswana. Kodwa ke I think sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, so asonto entsha esingahlangana layo, into esisiyijayele.
UNdiweni uxwayisa amalunga abo kanye labanye abaphila ngokuthenga lokuthengisa ukuthi bawode impahla ebulenjini be-inthanethi uze bayehlise ihambo zokuchapha emngcele yakwamanye amazwe.
So ngesikhathi futhi njalo ukuthi abantu abaphila ngokusebenza baqalise njalo futhi ukuthi baqinise kakhulu ekugcineni ekuthengeni izinto online, bewode izinto zabo online zibuye ngapha kumbe bazifake bazithumeze ngale bebe lama agents akhona ngale ukwehlisa i-movement kanjoba sokuthi ngiqalise ukuhlupa indaba ye-movement kanjena. Njalo futhi ukuthengisa ebulenjini kuyayehlisa njalo futhi intengo yokuhamba.
Ukumemetheka komkhuhlane we-mpox sokwenze ukuthi inhlanganiso yobona ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ikhiphe isixwayiso sokuthi umkhuhlane lo kumele uphathwe njengomkhuhlane oyingozi ophazamisa ezempilakahle. Impunza ye-mpox isibulele abantu abedlula amakhulu amahlanu 537 emhlabeni wonke jikelele. Elebotswana lele Zimbabwe ngamanye amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika angakabi lo muntu osebanjwe ngumkhuhlane lo. Lokhu kubikwa ngabazempilakahle emazweni la. Ngomqondisi Dube wendaba Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Umhlangano osungulwe ngolwesibili kwele India ophakathi kwalelo lizwe lamazwe akuzwekazi le-Afrika ugqitshwe namuhla, njalo uhulumende obikwa esithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga obephatheka kuwo uxoxisane labamabhizimusi leziphathamandla ze-New Delhi ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Enye impumela ekhangelelweyo kulo mhlangano owe-19th edition of the India-Africa Business Conclave ikuqinisa ubudlelwano kwezomnotho phakathi kweleZimbabwe le-India. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosazana Nomthandazo Nkomazana ohlala e-India ukuze sizwe ukuthi leZimbabwe lingafundani kumbe litholeni kwezomnotho we-India.
Umnotho we-India ngingathi usasengcono okwamanje, kodwa unokuxegaxega kwezinye indawo kwamanye ama-sectors, but kuyahlaleka and kuyasebenzeka ebantwini abanamaphepha awebhizinisi. Abantu abayenza ibhizinisi lapha abazama ukuthuthukisa amazwe abo bayaphumelela kakhulu, ngoba ibhizinisi lilula ukulenza lapha and nemali yakhona ingani yancwebeka kancane ukwedlula kwamanye amazwe.
Ngezinye indlela singathele India lalo lingaba sesimeni sokuthi liqoqe imihlangano leyo ukuthuthukisa amanye amazwe, ngoba lalo lile mzamo yokwenza njalo.
Yebo, ngoba ilizwe le-India is in the process of developing and nge-speed esebangeni eliphezulu. Ngingathi half of the country or 3/4 of the country is a region based. So osomabhizinisi abaphuma kwezinye abaphuma amanye ama-countries bathola ama-opportunities amahle kakhulu ukuthi baqale amabhizinisi wabo. I-government ye-India inama-department asiza abantu izizalwane zase-India ukuthola ama-loan, especially ma ibhizinisi lakhona lingani yibhizinisi elisiza umphakathi. Labantu abambalwa engibaziyo abathole amaloni and basizwa ngamanye futhi ama-bank from other bank, abantu besazane ikakhulu.
Kodwa nxa uvela kwamanye amazwe ke,
ma uvela kwamanye amazwe, as long as une-capital yakho, unemali yakho enhle ezoqala ibhizinisi elizothuthuka, kuyasebenzeka kakhulu. And nayo i-government ye-India iyakhuthaza abantu abavela kwamanye amazwe ukuzosiza ukuthuthukisa ilizwe le-India.
Ikuyini eleZimbabwe elingakufunda kwele-India kwezomnotho lapho ukuthi lawuthuthuke?
IZimbabwe ingafunda into eziningi kakhulu, kodwa into yokuqala ingathi ama-taxis alana nama-taxis eSaZimbabwe ahlukene with a big space, ngoba i-taxi kufanele ibe yimiz yokuthi ikhuthaze osomabhizinisi ukuthi bahambele phambili ngokuyenza amabhizinisi wabo. Umthetho awukhambi kahle kahle lapha e-India. Ingabe iZimbabwe ingafunda kakhulu especially kulezo ndawo, ngoba ama-taxis awasekhaya kawakhuthazi abantu ukuthi bayenza amabhizinisi ngendlela efaneleyo. So into yokuqala ngathi khona ama-taxis and namaloni anama-interest asezingeni eliphansi into engathi yiyo engaba lusizo elizweni.
Lo nguNkosazana Nomthandazo Bhebhe oweZimbabwe ohlala e-India obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseMumbai kwelalo lizwe. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba inkampani yakwele Canada eLucara Diamond Corp ivumbulile emgodini wayo owe-Karowe Mine kwele Botswana iDayimana elilesindo samakarata afika phose inkulungwane ezimbili lengxenye 2492 karat. Leli lilitshele sibili elikhulu okwedlula amanye selokhu kwenjiwe kwele South Africa elesindo samakarata zinkulungwane ezintathu, 3106 karat. Idayimana leli elenjiwa kwele South Africa yilo elasetshenziswa ukucecisa ingwane yenkosi yakwele Bilitane. Ele Israel namuhla lihlasele Gaza lapho elithi Hamas ifihla khona izikhali. Ilizwe lihlasele njalo endaweni ezimbala kwele Lebanon enkambeni zeHezbollah. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Usibalukhulu wesigaba seMinnesota umnumzana Tim Walz uwamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi angene engumsekeli kamongameli webandla leDemocratic Party ngelanga lesithathu lomhlangano omkhulu oweDemocratic National Convention. Esungula usuku lwesithathu lomhlangano weDemocratic National Convention eChicago, uSenator weNew Jersey umnumzana Cory Booker ukhulume ngenjongo yosuku lolu.
Welcome to night three. And tonight is about freedom.
Siyalamukela kulanga lesithathu njalo namhlanje sixoxa ngozibuse.
Abakhuphe imibiko kulomhlangano bebekhuluma ngokuthi abasekeli bebandla leDemocratic Party bathi kumele kukhethwe bani ukukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi.
Kamala Harris for the people. And
uKamala Harris ngumuntu wabantu kanti lo ancintisana laye ngumuntu ongelandaba labantu uziqhakathekisa yena yedwa.
Owake waba ngomongameli weMelika umnumzana Bill Clinton ngomunye wabakade bekhangelelwe kakhulu ngabanengi kulomhlangano.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears. And make sure every single American.
UKamala Harris uzalwisana lendubo zethu, uzamisa ukwesaba kwethu, njalo uzakwenza ukuthi izizalwane zonke zeMelika zigcwalisise amaphupho azo.
Kodwa abasekeli beDemocratic Party abanengi bememelele usibalukhulu weMinnesota umnumzana Tim Walz owamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi abe ngumsekeli kamongameli.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Ngamukela ukhethwa kwami ukuthi ngibe ngumsekeli kamongameli weMelika ngenjabulo enkulu.
Umnumzana Walz owaye kubutho wake waba ngumbalisi njalo waqeqetsha iqembu lebhola le-American football kanye lele basketball elezifundi ze-high school.
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress. They saw in me what I had hoped to instill in them.
Isifundi zami zangikhuthaza ukuthi ngingene kuCongress. Zabona kimi izinto engangizama ukuzifundisa ezifana lokuzinikela okwenzeni okuhle, ukuzisisa ukuthi kumele sisebenze ndawonye, njalo umuntu oyedwa wenelisa ukuletha umahluko esigabeni.
Ibandla leDemocratic Party namhlanje lizagqiba umhlangano walo oweDemocratic National Convention umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ekhangelelwe ukuthi uzakwethula umbiko wokwamukela ukukhethwa kwakhe ukuthi amelele libandla kukhetho lukamongameli weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa amahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngona sibili silani kanje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, let us connect and network. Kuhlelo The Connection.
Ngona sithathu ke.
Kuhlelo Diaspora Forum. Lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo. Ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolo sine khona kwenzakalani.
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo asiyihluzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga. Sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Ah, sihlanganeni kuLaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kuStudio 7 A Voice of America. Sisakaza kuRadio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Kulaba phikisayo nabalela ilungelo loluntu abafika phose ikhulu namachumi ayisikhombisa abavalelwe eRemand Prison bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho owesatshwayo eZimbabwe oweCriminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba abagoqela amalunga eCitizens Coalition for Change betheswa amacala okuqoqa imihlangano okungekho emthethweni ukuzama ukutshotshozela odlakela lokutshengisela besola ukubotshwa kwabaphikisayo. Sikhulumele sebandla lezanu-PF uMnumzana Chris Mthwanga usanda kutshela amaphephandaba ukuba sokumele ababotshiweyo bekhululwe ngoba uqhutshwe kahle umhlangano omkhulu eHarare owe-SADC Summit. Lokhu sokudale inkulumo elizweni kulabanye abathi amapholisa lemthethwandaba sokubanjwe qhaka libandla lezanu-PF. Uze sihlaze udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxele uMnumzana Fidlela Ncube okunhlanganiswe National Consumer Rights Association loMnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Chabalala edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Obotshwa yabotshwe kuhlonitshwe amalungelo akhe alandelwa kule cala icacileyo abelenzile. Nxa engelacala akangabi lecala, nxa esenza lokhu iconstitution ekuvumelayo kakungabi licala, nxa esenza lokhu umthetho okuvumelayo kakungabi licala. Lapho esebotshiwe kumele aphangise ukuthonisiswa, aphiwe ibheyili lapho kufanele khona. Zonke izinto zenziwe ngendlela umthetho weZimbabwe ovele kubeka kucace ngakhona.
Ye, khona manje babathuma ubona zani kuyalandelwa imthetho kumbe ibandla leZANU PF selingenela kukhona okwenzakalayo kube kuvalelwa abantu njengakhona okukhulunywe uMnumzana Chris Mthwanga kuthi akusela ukuthi ngabantu belokhu bevalelwe ngcono bekhululwe.
Thina njengebandla leZANU PF into engiyaziyo ukuthi asingeneli imthethwandaba lendlela omele yenziwe ngayo. Sina lathi sinje we are subject to imithetho njalo le constitution eZimbabwe njengebandla libusayo. Ngakho ke okwenzakalayo emthethwandaba ngale kuyabe kungaphezu kwamandla ethu asilayo influence esingayenza ngakho. Njengoba baba Ncube ekhuluma khona vele kubalulekile ukubana nxa into lezisenziwa zenziwe kulandelwa i-constitution yethu eZimbabwe eyiyo i-supreme guiding law yethu ukuthi kona kungabi lokuhlukumezana, kungabi lokungaphathani kuhle, into yonke ihambe ilandela umthetho. Yikho khona ukuthi nathi esikubelayo, yikho khona esikukhwabithayo, njalo yikho khona esikufisayo ukukwenza.
Yes, yawuza kakhulu golide, kodwa baba Ncube, kambe iyalandelwa yini imithetho eZimbabwe njengoba labantu bakuZANU PF bekhuluma nje intando yabo sithi abantu laba bakhululwe phela isathi sesidlule.
Imithetho kayilandelwa ngendlela efanele ilandelwe ngakhona. Kulesikhathi lapho othola imithetho ilandelwa, kodwa kulesikhathi lapho imithetho engalandelwa khona. Njengalokhu nje sibona sikhulumeli sebandla elibusayo, into ayikhulumileyo leyana iyazila ngaphansi kwemithetho yeZimbabwe ngokuba umuntu obotshwa ngamapholisa athonisiswe ngumthethwandaba abathuthiswa kwi-National Prosecuting Authority. Zona lezo zinto zontathu kuphela yizo ezidingakalayo uma kubotshwa umuntu. Amapholisa, i-NPA, le mthethwandaba. Angingeni mina, kangeni ubabuthuma, kakungeni bandla eliphikisayo, kakungeni bandla elibusayo, kakungeni iphalamende, akungeni iprezidenti, akungeni ikhansila, akungeni bani. Kakho ovunyelwayo ukungena kulezo ndaba. Ngakho-ke khona lokhuyana okukhulunyiweyo akukhulumileyo kuyazila kakhulu ukuthi abantu athina bebebotshelwe ukuthi kulo mhlangano nxa usudlule sebengakhitshwa asonto eyamukelekileyo kuleli lizwe yephula umthetho ngendlela enkulu kakhulu.
Ye, manje bawagolide singathi lapha-ke uMnumzana Mthwanga Kachana ni kanga kona po njala limkuzi ngakono kwa kulmile ngo be kulmile kwa sibili kutalolo pela lutaba olungani aso taba lokuhlega ngalolo ibanja liyangena sibili kwenye ngani lipakati la penzikini
njoba ngishilo mine into ngikulumayo into epainda wongu munte banja lutu ngite mina ibanja leza lufu asingeni ndao enteni zimtetua ndao umuntu sengakhuluma nje angafuna ukukhuluma ezikhulumela kumbe kwesikade somisa noma nje usitsho ukuthi kule kunye ongabela ngusomise ngakho kodwa mina into engiyaziyo ukuthi kona thina lathi we are subject to the laws of the country asingeneli indawo ezinjalo sho yikubona lathi sindiso silawa amalinga ethu awezampefu asemthethwa ndaba abanye bavalelwe asingeneli vele ngoba lokhona yikho ukuthiwa kona it's meant for himself and God for us all xa sokusemthethwa ndaba ngale awusani selani lokuthi ulilwa lezantu sina amalunga ezantu abanye lapho athi beku central committee sibili abasemajele abanye bakuma remand kade sinjoba likwazi nasi indaba ka baba uShimombe lo baba uMpofu baphakathi eremand kade ubaba uShimombe lilunga le central committee zantu kodwa xa sofike emthethweni umthetho uyazenzela umathanda akula ukuthi hayi ngoba mina ngilunga le central committee senza vikeleka awuvikele inxa wephule umthetho indlela engiyaziyo esihamba ngayo thina asingeneli indaba ezimthethwa nda.
Yes, akuza kakhulu ke sibuyele kubaba uNcube. Ncube ke inxa sikhangele sibili sijula siyaphambili. Siyabona ukuthi kungani kulensolo eningi kakhulu ephawa ngabantu abathi khona le mthethwa ndaba layo ibanjwe xhaka libandlela ezana uPhepha. Akunjalo baba.
Kuyadingeka ukuthi khona lokho kulungiswe ngokuba into yokuthiwa yijustice kayishikho ukuthi yenziwe nje kuphela lokuthi abantu babona isenziwa yini kuqakathekile khona lokhuyana ngokuba i-rule of law le supremacy of the constitution kuyizisekelo eziqakathekileyo elizweni leZimbabwe kulokho kuthiwa ngama-founding principles ngakho kufanelanga sikwephule khona lokho umthetho ufanele ube ngumthetho ungelandaba ungakhangeli iba lomuntu lokuthi unjani umuntu kuso sonke
Ye kolite kuba konabo
thina kasikuba mbanga lokho ngabe sikubambile ngabe akula umuntu wethu ongeniswa phansi komthetho ndaba lapha kweZimbabwe ngabe nje umuntu uyaziphumela nje azihambile ngoba sisithi kona we have captured the courts so lokhu kuyadingisela ukuthi ama courts ka captured
lapha lezo mnumzana Joseph Chuma endawonye lo mnumzana Efi Dlela Ncube bexoxa lo Gibbs Tube or Studio 7 Songa isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Siyabingelela, siyabingelela ku-Studio 7. Seliyabona ukuthi isadaki yakhona yazi. Sibisele emuva lokho ekwenzile ngokufaka umnankakho ukuthi abe ngusihlalo wesadaki. Yho, zokubuyela ebhekhi konkhani ihlumbu zona ezokurigwa kwamali okuze kwama-elections. Oh, hayi, isadaki yona shem. Iyabona isasebiliqula lamamenemene wodwa basaphothana ngento embi bona sebake bakubona lapha bahosta khona imihlangano yabo lapha ukuhosta khona begadwe ngamaphosa namasosha yo hhayi leliqula lelo esadaki lelo yayilingozi sho ingozi ukuthembela yilo nje kudlala ngesikhathi amamenemene wodwa zwi kuyini kukwenziwa ngumnanga kuthiwa nxa kungisenza umhlangano abantu begadwe ngamasosha lamapolisa mina bebengakubona ukuthi kulobungozi thize khona lapho kwenzakalayo nxa kuthiwa bayagada bebegada kanti bebesenzani
e-Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli kanti ngizwi enindebele sicomplaina ngabantu asebebuya bezokwakha kanti maye enindebele into wawuyisoleli i-MRP mayixotsha amashona yini khuluma-ke wena enindebele ukuthi labo bantu abazowakha lapho endaweni yakho emguza bakhuluma isihlobo bani bakhuluma isindebele noma ngamashona hawu lizovuka lizophakamisa indlebe njengamadongi yabonga
Studio 7 thina silohlupho endaweni yelupane esigabeni selupaka kuwadi 10 asikwazi kulilungelo yini ukuthi abantu beholiswe amabele bephinde benze i-food for work
Studio 7 lapho likhuluma lo Jeffrey Chuma ejimile etsholosho kuwadi 6 Indlala abantu. Kanti nxa ukhulume ngethemu siqalisile ukunika abantu ukudla, unika ngaphi? Abantu bayatha lapha, bayayatha lapha ngendlala la. Lama odiyamu lezi nsuku vele kaliwakhipha ngoba lokuzokuhamba njani. Studio 7, indaba yendlala bakithi ake libe kegcekeni, siyalamba, siyafa.
Sibonge kakhulu balaleli be-Studio 7, olivalelisayo, uMtabaka Ncube, lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.